o e Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
udaba lolu olwe maintenance of order bill ludaba kade luhlezi luzahlupha ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imiqondo yamabandla akuphalamende CMTC lezana PF ngabantu abacabanga imicabango etshiyeneyo. So ngakho nje besikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa abayenza kuphele masinya
umthetho osalolonga owe maintenance of peace and order bill okhangelelwe ukuthatha isikhundla soyiphosa wamukelwe ngembono ehlukeneyo ngamalunga edale lephalamende.
Adibona manje lolusu lukhathazile sibili abantu sebethwele nzima kubonakayo wonke jekile lesibili sekule lokuzini libasivalela manzi for 3 days every week and abantu sebethwele nzima lapha abathatha khona amanzi kukhashana izikotshoko amabhodi la amaningi angikhona afile.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lobunzima ngalezi nsuku ngoba ngapho zicutshelwa amanzi okwesikhatshana eside ngakwelinye icele zicutshelwa amagesi insuku zonke. Umeli weGlenview South etshalela ephalamende unkosikazi Vimbai Tswangirai Java wendodakazi kamoya umnumzana Morgan Tswangirai ulalisiwe esibhedlela ngemva kokulimala kakubi engozini yemota izolo ebusuku eKwekwe. Zonke lezi ndaba lezinye sizosizwa kuona lo msakazo Studio 7. Umthetho osalolonga owe maintenance of peace and order iMopa Bill okhangelelwe ukuthatha isikhundla sowephosa wamukelwe ngembono ehlukeneyo ngamalunga edale lephalamende ngaphambilini kokuya kwethuselelwa uzulu ezabelweni zonke zelizwe ukuze laye aphe imbono yakhe ngawo esikhathini esifitshane esizayo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho lo ukhangelelwe ukuthatha isikhundla sowe Public Order and Security Act posa wona uncindezela ilungelo likazulu lokubuthana. Lokhu kungezwani kwamalunga edayela ephalamende ngalolu daba kuphume egcekeni namhlanje emhlanganweni wekomiti ebona ngokuvikelwa kukazulu e-Defense, Home Affairs and Security Services Portfolio Committee oqhutshelwe eHarare. Ibhilile ibikwa iqhubekele phambili ngokunikeza amapholisa amandla okuthi avumele loba ayalele ukuqhutshwa kwembuthano yabantu abedlula ithumi lanhlanu 15 kanye lokutshengisela. Usenator Theresa Makoni webandla le-MDC emele iHarare Metropolitan uthi akula nguquko elethwayo yilo mthetho nxa amapholisa ezaqhubekela phambili elamandla okuvumela loba okwalisa ukutshengisela kanye lokubuthana kwabantu.
The police and the authority responsible for this thing can give or not give.
Amapolisa aphiwe njalo amandla okuvumela loba ukwalisa ukuqhutshwa kwembuthano. Ngokubona kwami nxa kungaqhubekela phambili kunjalo kutsho ukuthi akula nguquko ebekhona phakathi kwebhili le lomthetho wephosa. Ngibona kungani amapholisa aphiwe amandla amaningi.
Kodwa omele imango edayela ephalamende engowezanupf umnumzana obedinga Mguni uthi kuqakathekile ukuthi amapholisa abe lalawo mandla.
Iklozi leyi ekhona kubhili yethu leyi inhle ukuthi wonke umuntu ofuna ukwenza umhlangano awuyona ama-political organizations kuphela, ama-church, ama-weddings, i-gathering elabantu abayedlule ishumi lasihlanu, more than 50, ngabaye emapholiseni bekhuluma ukuthi ngelanga elithize sifuna ukuhlangana. Lokhu kunceda amapholisa ukuthi abone ukuthi kunokuthula kuleyo nhlangano, kuleyo mbumbano, kuleyo mbumba. Ngoba kungenzeka ukuthi kutholakale ukuthi kunabanye laba bafuna ukwenza olunye ulutho eceleni duzane naleyo nto eyenzakalayo. engadala ukuthi kube nomsindo phakathi kwabantu, kube nengxabano ebantwini.
Uqhubekele phambili ethi uhulumende wezanu-PF uzimisele ukuguqula imithetho engahambelani lesisekelo sombuso.
Ziningi izinto ezitshintshileyo ngoba we are aligning in i-constitution to iphosa yethu entsha, ibill entsha. Ibuya lokuthi sithethe okuningi ku-constitution okuthi njengokuthi khona abantu bakuncomile lapho ukuthi ma abantu bezademonstrator sekumele ukuthi kube kuyenzwe kuqala vele bekungeke kuvunyelwe yona i-demonstration amapolisa bephiwa amandla okuthi a-assess-e abone ukuthi can this happen or not. Kodwa ngathesi i-notification according to the constitution and then a lay bilia uvumile they must be notified kuphela nje 7 days.
Ingcwethi kwezomthetho umnumzana Max Thole uthe kumele udaba lokulungiswa kwemithetho lwenziwe masinya ukuze uZulu enelise ukukholisa amalungelo.
Ye udaba lolu olwe-maintenance of order bill ludaba kade luhlelizi luzahlupha ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imiqondo yamabandla akuphalamende i-MDC lezanu-PF ngabantu abacabanga imicabango etshiyeneyo. So ngakho nje besikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa bayenza kuphele masinya ngoba iminingi imithetho esafunakala ukuthi bayenziwe be-aligned to i-constitution yethu. Ngakho-ke besingathi nxa o-MP labo bengenza masinya into zabo kwenzela ukuthi eminye imithetho layithola ithuba lokuthi ilandiswe mayelana lesisekelo sombuso.
Miningi imithetho esimelele kulungisiswa lidala lephalamende ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso welizwe. Kodwa abaningi bathi lokhu kakuthatha isikhathi nxa uhulumende ezimisele ukunikeza abantu abalungelo abo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemithetho nyakenye luveze ukuba kule mithetho efika ama-400 emelele ukuguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso welizwe esalotshwa ngo-2013. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Umeli weGlenview South edalele ePhalamende uNkosikazi Vimbayi Tswangirai Java oyindodakazi kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai ulalisiwe esibhedlela ngemva kokulimala kakubi engozini yemota izolo ebusuku eKhwekhwe. Ababili abakade behamba loNkosikazi Tswangirai Java njalo bengamalunga ebandla le-MDC njengaye ababalisa umnumzana Paul Rukanda lomnumzana Tafata Munzwa bahle bafela kulingozi. Isikhulumeli se-MDC umnumzana Jacob Mafume utshela iStudio 7 ukuthi lanxa uNkosikazi Vimbayi Tswangirai Java esesimeni esibi balethemba lokuthi uzasila. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthe udanile kakhulu ngokubhubha kukamnumzana Rukanda lomunzwa. Uphinde wabonga udokotela labongi beKhwekhwe General Hospital ngokwelapha uNkosikazi Tswangirai. Umongameli Emerson Mnangagwa laye wethule umbiko ekhalela imuli zalabo abatshonileyo njalo efisela uNkosikazi Tswangirai Java ukusila ngokuphuthuma.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umutsho othi uza kubona okwabonwa ingidi ubuzwa kuzakhamizi zedolobho lakoBulawayo kulezi nsuku zona ezithi ngapha zithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamanzi zibuye njalo zibhekane lokuvalelwa amagetsi nsuku zonke. Amanye amalokitshi agoqela elesizinda aselamalanga amathathu engelamanzi. Umanisipala wakoBulawayo uqale ukuvalela izakhamizi amanzi okwamalanga amathathu elandelana ngeviki kumaviki edluleyo njengendlela yokuwalondoloza ngoba isisilela emadamu aleli dolobho. wamanye amalokitshi amanzi ahambe namhlanjalo azaze yaphenduke ngolwesine kumbe ngolwesihlanu. Iningi lithi lokho kumfaka engozini yokuhlaselwa imikhuhlane ehambelana lengcekeza efana lesihudo se-cholera. Wodwa umasipala yena uthi akulalutho angalwenza ngoba amadamu asesitsha. Sixoxela sakhamuzi sesizinda umnumzana Raymond Piri.
Athi bona manje loluso lukhathazile sibili abantu sebethwele nzima kubonakayo wonke jikelele sibili sokule lokuzimini basivalela amanzi for 3 days every week and abantu sebethwele nzima lapha abathatha khona amanzi kukhatshana nezikotshoko amabhozi la amaningi angikhona afile sabaningi basebenzisa esikolweni izikolo zangikhona ezinye zikhatshana and kuyabe kulabantu abaningi manxa kuyikuthi avukanga kuseni nxe ngama-4 o'clock hayi yathola mzima sibili yahlala ungagezanga vese singanisi siyizibhonda lapha ekhaya thina.
Ligcine nini ukuba lawo amanzi?
Sigcine ngesande amanzi ngesande so bathi khona engxenye abuya kusasa ngo-Wednesday ntambama.
Uthi ukuthi ngesonto ngomvulo izolo namhla ngolwesibili kalilawo amanzi aphuma empompini?
Yona even itonti lamanzi ngitsho awula lutho sibili even itonti ikuthi uvalwe vele ukuthi kuthi ngivuke kungela lutho yona ithi awungazi ukuthi umuntu uthi akulamanzi hhayi hhayi angaziyabe ukuthi athengaphi. Ayabethatha izibhororini zonalezi zikhatshana zonalezi but wona afikisa ngapha amanzi angikhona inxesabe sile mgqomo owodwa nje wokuthi kunabantu bengafaka mbi ezambuzini uhluphelele khonapho vele ha 2 days lezi lushalungela amanzi thuna ulayinile kunangali ukuthi uzuze amanzi okuyenza njani okupheka kuphela.
Ezambuzi lapha lenza njani pho?
Ezambuzi lapha kunzima sibili ha akukhulumeki sibili ngoba ungakhangela lapha kulo kungamaganga lokho kuseceleni lapha abantu sebegquthile kona ngale emaganga tokusemakhaya sibili hawu sokungcolile egangeni lapha vele abantu becutha kona ngale emagangeni kona ngale sozinceda ngoba into leyano ngeke wayivikela phela xa isibuyile phela.
Akusoze kube le mikhuhlane yini efana labo cholera ehamba le ngcekeza?
Hayi soze yasi kuyaba le mikhuhlane. It's obvious cholera izaba khona ngoba lokhu akujwayelekanga ngoba ingcekeza isikhona lapha egangeni limpukane sizigcwele yonke indawo. Liza lisayafile lelani esilijwayelele nalelana ba.
Lowo ngumnumzana Raymond Piri sakhamuzi sesizinda koBulawayo. Udubo lokucitshwa kwamagetsi oluhlasele ilizwe lonke lalo liyaqhubeka. Atshona engekho amagetsi endaweni eziningi zelizwe ezigoqela ezikoBulawayo njalo azaze ephenduke ebusuku. Inhlanganiso emela izakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association ithi iningi lithwele nzima ngodaba lwamagetsi lolo. Ngokunjalo ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa. Untungameli inkomo Studio 7 uxhome isiphathamandla sala inhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi.
Okuba kuhle ukuthi engxenye uhulumende avulele ezinye inhlanganiso zisondele esingathi nabalele imonopoli ngoba sibona ngathi iVesa isinanzele ukuthi ivele iye yodwa yanika lawo mandla. Engxenye avulele ezinye ingadi ezingafisa ukuthi lawo zingene zinika abantu amagetsi kuzenza ukuthi lolu kudaba lokusupha amagetsi ibe ngcono ngoba okathi esikhuluma kanje kananzela ukuthi iVesa vele iyisandla ngoba iparastatal yona kahulumende izinto eziningi abazidinga ngoba abazifunayo bazidinga imali yakhona bayidinga kuyo uhulumende yona leyo uhulumende ongela mali yakhona. So ke sibona ngathi into ezasikhathaza sibili ngoba nxa uhulumende evele engela mali ejombe indlela ajombe ngayo leziVesa okufana nayo la izaba lohlupho olufana nayo and futhi sinanzela uzananzela iVesa uhulumende yasebenzisa amagesi amaningi esethi lokubhadala kwi-incumbent usithi ukuthi sizaqhubeka silo hlobo olufanayo. So but engavula amagesi ukuthi hhayi wonke umuntu ongakwanisa ukuthi enelise ukuthi aletha amagesi kangene la elizweni anika amagesi abantu bakhethe ukuthi engifundi hhayi ngithenga amagesi kubani kungenza uhlupho lube nganena.
Zikhona kodwa inhlanganiso ezaphiwa amalayisensi okuqhuba inhlelo zesola kodwa okwaphumayo lapho yikho okungani kuyahlupha kakubonakali kuhle.
Ye uhlupho lenhlalo zathi isola isola phela ungayinanzelela ile hlupho lokuthi bathi bona abajo abazingcitshi idinga imali eningi kuzwenelisa ukuthi isola le ukwanisa ukuthi uwenelise ukuthola imitshini yakho alinzonke ezifuneka ukuthi ibe khona isebenze kuhle. So sibona ngathi ingxenye leyo i-long term project but uhulumende siyakhole engavulela vele inhlanganiso ezimileyo ezinye ingxenye ezingaphandle kwelizwe leZimbabwe zibuye lazo zizodingisa amagesi azala abantu bathengekiswe ungasihambela lula kulokukhangela phela bona abe sola abanikwayo futhi ungakhala kwaniwa abantu amanye amakhampani vele ale mali lawo engathi ayiqedakali kahle abadonsa nzima.
Izithini izakhamizi zakobulawayo ngalolu daba?
Kweli izakhamizi zakobulawayo zona vele ziyakukhola ukuthi uhlupho lwamagezi esihlalo kade sikungenxa yemonopoli esilayo. Kodwa lazo ziyakukhola ukuthi nxa kungaba le ndlela yokuthi kuvulelwe amanye amakhampani asondela amagezi, abantu bavunyelwe ukuthi hayi wena ufuna ukukhetha ngalo ukhetha lwana ukhethe lwana ungasincedisa ngoba khathesi abantu babanjwe ngentamo akulapho ongaya khona. Sonke sabantu bezesa nxa isehluleka ifa labantu, nxa ungathi dozingcono ihamba labantu ngezinye indlela izesa yesi-dictated pace khonokhwana yikho kube ebantwini.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association.
Yebo yebo yebo, mthakazi omuhle, igama lami nguMike Wobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla sikhangela udaba lokusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana lokuzilibazisa eze-social media ekuhanjisweni kwemibiko. Inkundla lezi zilakho ukusiza intatheli izindaba ekusabalisweni kwendaba eziphathelane lalokho okwenzakala elizweni na. Lina lisebenzisa ngayiphi indlela lezi nkundla zokuxhumana lokuzilibazisa? Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezelo kuWhatsApp kunobulezi ethi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasimbethu LFBOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Donald Trump waseMelika uthi sizafika isikhathi sokuthi bakhulumisane kuhle labeChina ukuze kuphunywe lesivumelwano sokuthengiselana esamukelwa ngamazwe amabili. Lokho kutshe embikweni weTwitter wethule namhlanje ngemva kokungasebenzi kuhle komkambo wemali eNew York izolo, okuveza ukuthi impi yemithelo yempahla yamazwe amabili lapho ingena elizweni lokhu iqhubekela phambili okuzagcina kuphazamisa amabhizimusi. Amapholisa kwele Somalia abike ngemva yabantu abane namhlanje ekuseni ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emoteni ebitshayelwa ngelinye lamalunga eqembu lamalwecatsha awe-Al-Shabaab esigodlweni salelo lizwe iMogadishu. Lokhu kwenzakale ngesikhathi kusabelwa ukudla kulabo abakuhlelo lokuzila olweRamadan. Iningi likhala ngokuthi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngoba umnotho welizwe ulokhu usiwa, njalo ukuswelakala kwamafutha epetulo lamagetsi sokubangele ukuthi kube kubi ngamandla. Abachayeli bezimoto abathi sebetshona befolele amafutha epetulo emagalajini okuphazamisa imisebenzi kanye lamabhizinisi abo. Lokhu kwenzakala intengo yempahla ikhuphuka mahlayana, njalo le misebenzi iswelakala. Isiphathamandla sebandla lezaphu uDokotela Strike Mkandla uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe.
Ama-investors ayakubona ukuthi ilizwe kaliphathekanga, yikho-ke akula confidence nasithi thina kabathembi ukuthi uhulumende le uzaphatha izinto ngendlela eziqondileyo. Thina ngapha-ke esikubulawayo la kuyazikhanyela ngoba ama-industries asisiba ngamasonto akulalutho olutshengisela ukuthi kulolutho oluya phambili, njalo abantu abahlala kulumango kabakhanyi ukuthi bona bazazuzani ekuguquleni lokho okukhulunywa ngakho. Kusiya ngokuya ngabe kuvele kuqale kwahle kwalunga izinto ezinjenge-devolution masinyane abantu bangene kukhanye ukuthi ukuthula sekufikile lapha emathebeleleni. Ama-companies konke kungabe kuyavulwa la, akukhanyi ukuthi kunomehluko oya ngapho. Angisho ukuthi ilizwe lonke abantu bayakhala nje ukukhuluma nje ukuthi akula fuel. Ifuel ayikho ilizwe lonke. Njalo ubusela kabi kaphela. Akula nto etshengisela ukuthi ubusela sebuphelile. Nxa ilizwe lisehluleka ukuphatha umnotho walo elilawo, asisakhulumi ngokuthi okuzayo kuzaba njani ngoba kuvele akuqalisi ngendlela. Utshengiseli ukuthi umehluko ukhona phakathi kwaluhulumente okhona uhulumende kwamgali etshintshiweyo ngo-2017.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Ambrose Sibindi, usichathisela ukuthi uhlupho lolu luphatha njani abahlali bakoBulawayo.
Weli kusegcekeni ukuthi inivele nxakhuluma umnotho welizwe vele kathesi umnotho welizwe usufike. Njengoba ukhuluma ngamagesi ngiyananzela mina ukuthi lapho engihlala khona ahambe ekuseni aze aphenduka ebusuku ngama-9 isikhathi sonke abengekho and abantu bakhrasheke kakhulu ngabakhona kade befuna ukubuyela amabhola nalawa aphetsheya. Sinanzela ukuthi abantu bale-interest kodwa abantu beyehlike nje ngabengela amagesi. So kuyatshengisa ukuthi ungaze vele ubone ilizwe lingela amafutha epetrol kuyakutshengisa ukuthi vele umnotho welizwe usufile. Ungabona ilizwe selilahlelwa ngamagesi futhi okufana nayo sokuba le shedding esabekayo kuthi izibona sezegcenta ilizwe lifile ngoba lezo zinto zombili yizo ezidrayivayo ukuthi i-economy ivuke iye phambili kusetshenzwe kube le production. Kodwa nxa usubona izimota okufanele zithwale impahla zokuthi ziyengene emafektari kusetshenzwe lezo mota sezithona sendengeni yamalayini amafiweli kule ngozi uyebona amafektari amanje sehluke kusebenza ngenxa yokuthi akula magesi vele kuyadingakuthi ilizwe lahlela production. So we see qiniso lesegcekeni ngoba esibona lesegcekeni sokuthi izo lifile akusela into ekhona lapha kwezomnotho welizwe.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana George Mkhwananzi ngalolu daba.
Lokhu kukhomba ukuthi umbuso wezano ekhokhelwa umnangagwa uhlulekile ukuthi uthole izihluthulelo zokuvula amathuba okuthuthuka kwelizwe lokuthi likwazi ukuzimela ngenyawo zalo libuyele futhi esimeni sakudala lapho belikwazi khona ukukhiqiza zonke izinto ebesenza abantu baseZimbabwe basuthe futhi bangabe iziceli bangahambi bephethe izingcebetho futhi kubonisa ukuthi amathemba nezithembiso zonke bezikhona ngesikhathi kuphuma umgabe kungena umnangagwa ukuthi isimo sizoya sibe ngcono asephihlikile ngoba umnangagwa ehlulekile ukuthi aphe ithemba kulabo abantu abangabatshali bezimali ezweni laseZimbabwe ukuthi bafake imali umnotho ukhule abantu bathole imisebenzi izinto zonke ezazidilikile ngesikhathi kubusa umgabe zikwazi ukuthi zihlume. Okukhona manje ukuthi amanxiwa athiwa ngumgabe aya elokhu ekhithika ilitshe linye ngalinye uthungo lunye ngalunye umduli ulokhu usiya uwohloka. Yikho ke kuzodingeka ukuthi abantu bezanu bachiye umbuso ngoba lento ayengeke ilunge ngaphansi kwabo bavumele abanye abantu baseZimbabwe abazizwa leZimbabwe ukuthi baphathe ukuze ilizwe libe futhi lime ngezinyawo zalo.
Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezele ngoba ulenhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo kuzathatha isikhatshana. Abenhlanganiso yeMatabeleland Development Initiative bakhuthaza abalimi labenhlangothi ezehlukeneyo ezikumsebenzi wezokulima ukuthi bazame ukuqoqa inhlelo zokuthuthukisa lomsebenzi emhlubulweni weMandebeleni ukuze bathuthukise lezi zigaba ezisalele emuva. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ejonge ukuletha intuthuko emhlubulweni weMandebeleni eMatabeleland Development Initiative bahlanganise abalimi bakulumhlubulo labenhlanganiso ezehlukeneyo ezikumsebenzi wezokulima ukuze baphume lamacebo okuthuthukisa umsebenzi wokulima kulumkhono. Isiphathamandla seMatabeleland Development Initiative Agricultural Association uNkosikazi Sifiso Akubethorokwa ukhuthaza abesifazana ukuthi beqoqane babe ngamaqembu okungabanceda ukuthi banelise ukuthola imali zokusebenzisa.
sinqose ama farmers ukuthi sihlangane ubonisane ukuthi kuyini singakwenza esigabeni sethu. Mina njengo chair lady ngizabe ngikhuthaza omama ukuthi siqoqane siformen ama organization bama associations lapho singancedana khona ngendaba zezimali ukuthi siqalise ama farming projects.
Umnumzana Wallace Banda ongumlimisi esebenzela ikampani yenhlanyelo yeSitco uthi laluba indawo yemandebeleni zibikwa zingatholi izulu eliningi, zikhona kodwa ezinye indawo ezilomhlabathi omuhle okokuthi zilakho ukuba lesivuno esihle.
IMandebele siyazi ingu-region 4 lo 5, kodwa nxa ngikhangela umumo womkhathi kumbe izindawo esengizihambile ngiyananzelela ukuthi kulezindawo ezijiyeneyo ezitshengisa ukuthola izulu elijiyeneyo. Ngalokho izindawo ezinjalo zilalo ithuba lokuthi khona zisinike isivuno sisebenzise izinhlanyelo lezi esilezivuno esiphezulu esingathi ngama-yielding varieties. Izindawo engizibalisayo ngibalisa izindawo ezinjengabolosulu eBinga, onyama yendlovu ezigqagqele Bulawayo ezikumgoza district, eGwanda indawo eziduzane laboMberengwa oDwala.
Inkosazana Yuna Dlodlo ovela kwinkampani yeTotal Farm Solutions abaletha indlela zalamhla zokulima ama-greenhouse uthi abalimi bakhuthazwa ukusebenzisa lezi ndlela.
Ama-greenhouse alungeleni especially for iMatabeleland region. Shelele ukuthi khona abantu bamaTabeleland ba-importate amatamatisi from Harare bewabisa ngapha. So ungafaka i-greenhouse, you are guaranteed of ama-yields aphezulu. Nxa sikhangele i-greenhouse asithi encane yethu esiyenza i-120 square meter, uyabukhangelele ukuthi khona ungabathola isivuno esingaba yi-8 tons to 10 tons for cropping season A1. Kusisho ukuthi khona asingaba la mafarmers amaningi la ma-greenhouse lapha eMatabeleland asisakhangelelanga ukuthi khona sibe sesiyathatha amatamatisi kwezinye indawo.
Unkosikazi Loveness Gatsheni, umlimi wesigodini, wamukele ngenjabulo indlela ezintsha zokulima azizwe emhlanganweni lo ezinjenge greenhouse.
Kuthokozele namhla ukuthi kube lapha. I was inspired ngezinye izinto lami engizizule, especially into ye greenhouse le inhlabi lesibili, ngoba lami ngile space ngkhaya sibili ebemvele ngifuna ukusiconverta into ye greenhouse. Emathubeni abomama lapha mbone ngani kusilela kuma finances. Siyazama sibili kwesinye isikhathi ukungena kwamanye ama support groups, but I don't think these colors zethu ziyezwakala sibili.
Umnumzana Nkosana Sanboy Mpofu, umgcinisi khwama weMatabeleland Development Initiative, uthi bakuthakazelele kakhulu ukuthi abalimi bahlangane laba yibo ababalethela ulwazi, njalo bayafisa ukuthi baqhubeke besenza lokhu kuthuthukiswe umkhono weMatabeleland.
So ngiyajabula kakhulu ngaleli thuba esilithole namhlanje elokuthi abalimi bahlangane lama service providers as it were, labanye abantu ababuya lolwazi lwefarming, for example the new technology from Total Farm Solutions.
Ibhanga le-Agribank lalo lethule uhlelo lwalo olokubolekisa abalimi imali ngomthelo we-interest ophansi. Abekampani ye-Cold Storage Commission labo bebekhona ngolwabo uhlelo oluzaphathisa abalimi abafuya inkomo. Ezinye inhlanganiso lamakampani ebezisemhlanganweni lo zigoqela ongwebu, Total Farm Solutions, labalimi abazimele bodwa. Abalimi bakhulume izikhalazo zabo ezigoqela izibambiso ezidingakalayo kwesinye isikhathi ezenza kugcine kusiba nzima ukuthi baphatheke kulezi nhlelo. Abalimi abaningi baveze ukudana ngokulethwa kwezilimo eziningi ezivela phandle kwesigaba, loba nje bona besenelisa ukuzilimela esigabeni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile, singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umthetho salolongwa oyemopha okhangelelwe ukuthatha isikhundla sephosa wamukelwe ngembono ehlukeneyo ngamalunga edale lephalamente. Iningi lithi liphakathi kwelitshe lembokodo ngenxa yokuswelakala kwamagetsi, amafutha ezimota kanye lamanzi. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.